Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kunhlangula 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya phezu kwamakhulu amabili kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million.
Jenistan Big Bank sidonete ama protective suits angu 500, ama surgical masks angu 3750, ama face shields angu 125, ama N95 masks angu 750, ama goggles angu 500, ama gloves angu 5000.
Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi umphathintambo wezempilakahle kumele alungise indawo ezihlala abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa i-coronavirus ukuze zihlanzeke njalo zingabi lokuminyana.
Okubuhlungu ukuthi i-social distancing leyo ayikho vele. Njengathi sihamba ngamateksi ayikho ngoba singaze kuthiwe kufakwa amamaski. Amateksi amaningi awayenzi leyi into yokusanitize abantu. Kusithe bekumele kuhlala abantu abayi 4 uthole sokuhlela abantu abayi 3.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zilokwesaba okukhulu ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo kulelo lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Labantu abathathu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwalabo abahlolwe izolo eZimbabwe okukhuphule inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni laya kumakhulu amabili lasithupha 206. Ababili balabo bantu ngabanye babaphindele ekhaya bevela kwele Botswana abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuma quarantine centers. Lokhu kutsho ukuthi asebesindile kulumkhuhlane bangamachumi amabili lasishiyagalolunye kuthi abaloke begula bangamakhulu phose amabili 173. Asebefile balokhe bebane. Asebehlolwele umkhuhlane lokhe waqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho sebezinkulungwane ezingamajumi phose amahlanu 48,392. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,484,429. Kuthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 383,109. Kodwa asebesinde kulumkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,089,810. Emazweni ase-Afrika asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 157,332. Njalo asebebulewe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezine 4,493. Asebesindile bona bazinkulungwane ezingamajumi edlula ayisithupha 67,007 kutsho inhlanganiso ye-African Union.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umthethwandaba weHigh Court namuhla unqume ukuthi umphathintambo obona ngezempila kahle umnumzana uPadaya Moyo kumele alungise indawo ezihlala abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane weCoronavirus ukuze zihlanzeke njalo zingabilo kuminyana. Umahluli uJustice Muzofa uthe lokhu kumele kwenziwe ukuze kulondolozwe impila kahle yabantu abakulezi ndawo ama-quarantine centers njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights. Inhlanganiso le ibimelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kolunye njalo udaba umkhokheli wabasakhulayo be-MDC Alliance umnumzana uBasey Thole yena obotshelwe ukutshengisela ngaphandle komthetho ukhululwe ngemali yesibambiso yinkantolo kamantshi namuhla. Kolunye njalo udaba oluphathelane leziphathamandla ze-MDC igqwetha lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Thabani Mpofu laye ukhululwe inkantolo kamantshi lamhlanje ngemali yesibambiso engena kunkulungwane zamadola eZimbabwe angamachumi amabili, 20,000 Zimbabwe dollars. Umpofu ubotshwe kuthange esedeswa icala lokuqamba amanga kumaphepha omthethwandaba. Isibhedlela seThorngrove esiphansi kwekhansili yakoBulawayo sithole uncedo lwesipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 izolo. Lesi sipho sivele kwabebhanga le-Stanbic, abeZimbabwe Cricket labeBulawayo Arts Culture and Endowment Fund. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Inani lasabethulakale bele COVID-19 elizweni liqhubekela phambili liqansa okwethusayo, ngakho ke inhlanganiso ezizimeleyo lamankampani asekubone kufanele ukuba aphathise ngazo zonke indlela azenelisayo. Unkosazana Cynthia Mvundla webhanga leStandbig uchasisa ngoncedo abaluphe isibhedlela seThorngrove.
Si donatile today sihlanganelana lomphakathi wakoBulawayo lapho silwisa umkhuhlane lo weCOVID-19 osuhlasele not iZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke. NjengeStandbig Bank sidonate the following things. Sidonate ama protective suits angu 500, ama surgical masks angu 3750, ama face shields angu 125, ama N95 masks angu 750, ama goggles angu 500, ama gloves angu 5000. Siyabonga ukuthi lokhu kuzasiza ikakhulu labo abaphambili ekusizeni abantu abasebebanjwe ngumkhuhlane wona lawo, okubalela amadokotela, amanesi lakanye bonke abaphathanele lezempila kahle. I-donation le izaphathisa kakhulu esibhedlela seThorngrove Hospital.
Unkosikazi Mvundla uqhubekele phambili ethi baphe iventilator kanye lezibholane ezimbili.
Okunye njalo esikudonitileyo iventilator ezaphathisa abantu abasebephathekile emkhuhlaneni we-COVID-19 kanye lezibhorane ezimbili ezizadrilwa, esinye khona lapha koBulawayo eCowdrey Park, esinye sizadrilwa khona le eHarare eGlenora. Siyabonga.
Isiphathamandla seZimbabwe Cricket umnumzana Nicholas Nsingo uthi baphe impahla lamaphilisi kukhansili.
Lapha besizama ukuthi khona sibambanele Bulawayo ukuthi sincedisane ngomkhuhlane lo i-COVID-19. Ngayikho-ke nje lamhla sidonethe ama-sanitizers, sadonetha amaphilisi, sadonetha ama-coffee mixture. Lokhu kuyindlela yethu ukuthi khona sincedise umphakathi wakoBulawayo. Ngeviki ephelileyo sihambe entembeni lapho sifike sa-disinfecta indawo yonke sahamba le perception sa disinfecta futhi indawo yonke saphinda sabanika lawo amaphilisi sabanika ama sanitizers lesepa yokugeza.
UJoshua Nyampimbi wenhlanganiso yeBulawayo Arts Culture Heritage and Endowment Fund uthi baphe amaqembu okuthokozisa uZulu.
Siyenze idonation ama 10 kg awempupu kuma senior artist yethu akoBulawayo iluba lemvelo igroup yakomama abayenza imgidi yesintu iThandanani women's group labo bayenza imgidi yesintu endawa legendary Kukrunas ikwesi kwenelisiyo okwanamhla.
Umeya wedolobho lakoBulawayo wamukele lolu ncedo ebonga kakhulu kubo bonke abelule izandla besipha. Isibhedlela seThorngrove siqhubekela phambili sithola uncedo oluvela kumankampani uZulu lenhlanganiso ezizimeleyo kunye lamabandla ezombuso labezinkonzo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uzulu wakomakhulela ePlumtree ukhala ngemihlambi yendlovu esihlasele kulesisigaba yadiliza izingadi njalo yagqibela leziliba emifuleni lapho okunatha khona izifuyo. Indlovu lezi zibikwa zingena lasemizini yabantu zisidla amajodo. Izakhamizi zithi lokhu kuzifaka engozini enkulu, nanku kulabantu abedlula amajumi amabili ababulawe izindlovu elizweni nyakenye. Zithi okuhluphayo yikuthi lanxa sezibikele abezendle kanenginengi ngalolu daba akulasizo esezilutholile. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Simon Maseko.
Silenkinga lapha ngisendaweni yakomakhulela kuward 9 silohlupho lwendlovu. Sizama ukuthi sithinte abantu abamelana lazo ukuthi basincedise kabafuni. Indlovu sezingele silengade kade silaye ile ezithele ezinhle kakhulu kodwa sesireporte 4 times kabaphenduli abalandlela abasitshela yona. So besicela ungasincedisa yini ukuthi singenza njani ukuthi labe National Parks bake bezwe ngoba sizama ukubatshela indlovu zakhona ziyadelela. Ngikhuluma lamhlanje nje ekuseni ziphume ngo-7 o'clock. Ngikhuluma iziliba ekade zigeji ukuthi inkomo kazinathi, abantu kabanathisanga inkomo. Bezigqibela iziliba ezingu-14. So lamhlanje indlovu zistrakile. Kule ndlovu esikhanye singena laphakathi kwemizi ifuna ukudla amajodo. Pho besicela laba ochuma ukuthi basondele baze zama ukuzethusa vele kabaphenduli. Okwabo kubuma kunjalo abafuna ukukhuluma nathi. Sicela usizo olungavela khona ngapha ukuthi kungenza njani, ungasibekela njani ukuze laba abantu sikhulumisane labo. Umbusibikele kwabe National Parks ukuthi uhluphe sesilalo lukhulu kakhulu.
Indawo zakini khona ngapho zihlala zisiba lohlupho olufanayo lapho indlovu ezihlasela khona ikakhulu ngesikhathi amabele esemasimini. Zichaye zithanyele zingatshiyi lutho. Nyakenye sibone njalo kusifa abantu abedlula amachumi amabili elizweni bebulawa zindlovu. Ungathi njengabantu bemakhulela lisengozini enganani ngalezi ndlovu elikhala ngazo?
Vele sizakufa sibulala izindlovu ngoba lokuhamba kasahambi ziqalisa ngo-3 emini kuyazi kuyetsha u-7 to 9 kwesinye isikhathi lokho ziphakathi kwendawo ukuthi ngeke ukwanise ukuthi uyinathise inkomo khona lapho. Angazi babantunga sicela usincedise ngoba ngaphandle kokuthi ungenele uzama ukuthi usixoxisele labantu bakahulumende ukuze ubonakale isitori sizwe singenza njani.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzi sakwaMakhulela ePlumtree sixoxela ekhona le kwaMakhulela. Kusenjalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority, umnumzana Tinashe Farao, utshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngendlovu eZimbabwe yikuthi sezizinengi kakhulu ukwedlula amadlelo azo, yikho sezingena ebantwini. Kodwa uthe bayalwazi udubo lweMakhulela, njalo uthe sebethumele abazingeli babo ukuyaxotsha lezindlovu. Wengeze wathi indawo eziningi ezifana leGwanda, eCholocho, Bikita, Zaka lazo zihlala zisiba lodubo olufanayo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Inkulungwane zabantu bohlobo lwamafulani eSenegal abaphila ngokulondoloza inkomo sebesehluleka ukwelusa imihlambi yabo bezulazula njengenjayelo ngoba sebevalelwe esigabeni selowuga kulelo lizwe ngenxa yemigoqo ebekiweyo nguhulumende eyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ukutshengisela kwabantu eMelika kusolwa ukubulawa kowesilisa onsundu ngamapholisa umnumzana George Floyd kubikwa bekungeladlakela izolo njengalokhu okubonakale kwezinye insuku ezedluleyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi ngenxa yodubo lwalumkhuhlane kasenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilokwesaba okukhulu ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo kulelo lizwe. UBenedictine Nhlapo usipha lolu daba.
Ukuqonga isiqubu esikhulu kwenani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa sekuthiye beZimbabwe abaningi belokwesaba okukhulu. Okwamanje nani lasebehlaselwe ileli gciwane kwele South Africa selisedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu over 35,000. Asebebulewe ileli gciwane sebedlalela kumakhulu ayisitshiyagalombili around 800. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Cynthia Dube uthi sebesesaba lokuphuma emnyango ngoba kungathi leli gciwane seligcwele indawo yonke.
Masithi siyakhangela abantu abachaphazekileyo nge-COVID-19 lokhu besanda besiya phambili, njalo nezimfa zangkhona aziphunguki ziyaphambili. Konke nje ubona kungama-challenges esingakwaziyo ukuthi anganqotshwa kanjani.
UMadube uthi obesabisa kakhulu ukuthi leli nani likhwela ngesikhathi sekulabantu abaphose bafike izigidi ezilichumi about 9 million asebebuyele emisebenzini.
Okubuhlungu ukuthi i-social distancing leyo ayikho vele. Njengathi sihamba ngama-taxi ayikho. Ngoba singaze kuthiwe kufakwa ama-maski, ama-taxi amaningi awayenzi le into yokusanitize abantu. Siyangena nje sihlale uzo kuthiwa social distancing, kodwa kusithe bekumele kuhlala abantu abayi-4 uthole sokuhlela abantu abayi-3. That means ayikho nje social distancing.
Umnumzana Khuleka Ndube yena uthi okwethusayo ukuthi uhlelo lokubuyela kwabantu abaningi emsebenzini oluvulwe ngomvulo luthe luqala kwahle kwangathi legciwane lalo selihle lavulelwa
kule level 3 ingishayisa ngovalo kakhulu ngoba sekuvulwe izinto ezihlanganisa abantu njengamasonto amatshwala abantu bazodakwa bangalawuleki ngendlela eqondile ungathi lesi sifo sizobhebhetheka ngamandla lezi ngozi emgwaqweni futhi sizazobuya sibulawa yi-corona sibulawa izingozi ungathi kusazobe kubi kakhulu kube kuthiwa abalinde kancane mhlawumbe amakhaza adlula ngoba bethi le-corona ngathi ihlobene lamakhaza kuyethusa ngempela kakhulu kakhulu
noma kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Joyful Ncube uthi loba igciwane lalo selisidla amahabulo ezindlini lakho bekuvele ungasahlaleki njengoba umangoye ubesebhazalele eziko
kule libangise sikulo kuthiwa ngustage 3 sokusuke kwabangcono ngoba abanye bethu sesibuyele emsebenzini lanxa abanye bengakabuyeli kodwa kungcono ngoba sizokwazi ukuthi sisizane labanye bethu abangakabuyeli emsebenzini singasizana ngokuthengelana ukudla singasizana ngokuncedisana ngendawo zokuhlala so ngokubona kwami ngibona ngathi kuhamba kusiba ngcono
abacubungulayo zokumemetheka kwalegciwane bathi cucajangelwa ukuthi kusiyaphela umnyaka igciwane le-coronavirus selibulele abantu abafika izinkulungwane ezinhlanu 50,000 lahlasela abafika izigidi ezintathu 3 million kwele South Africa. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane sezibumbe amaqembu atshiyeneyo okuqoqa imali yokuphathisa abadubekayo ezigabeni ezivela kuzo ekhaya kulandela uhlelo lukahulumende lokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kubika u-Ezra Chisasbanda.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ehlala kwele Bilitane lithi lithinteke kakhulu ngodubo lwendlala oselubhakile ekhaya. Baze baphuma lemicabango ukuqoqana bebuthanisa imali bethengela abantu ukudla, hathi ihlobo zabo kuphela kodwa emangweni lapho abadabuka khona. Unkosazana Moli Vundla ngomunye osebenza labanye bakhe ekuncedeni uZulu.
Ngesikhathi seCovid siye sabona thina labangani bami ukuthi singancedisa kanjani abantu abadala abahluphekileyo ekhaya abaswelayo nabakhubazekileyo so siye sancedisa izimuli kobulawayo nasemakhaya emaphandleni nasetsholotsho besingancedisi izihlobo zethu kodwa besincedisa labo esibabone ukuthi banezidingo abangasakwanisi ukuzenzela noma abanganabantwana ababancedisayo
Umnumzana Lucky Moyo wenhlanganiso yeNgwana Development Trust labo-ke bathengele izakhamuzi zeNgwana ePlumtree ukudla
ngesikhathi seCovid besithenge nje impuphu ichukela ama-cooking oil lokuthize sakunika abantu abadala ikakhulu abantu abadala bonke abalama 80 years and above ngoba amabhode bevaliwe abantu bakithi abajayele ukuthumeza impahla from South Africa ngabafowethu labo esibabiza sidunga amalayitha bebengakwanisi so kusuke kwenza kwabanzima ukuthi bona abantu bathole ukudla so sibe sithumeza ke izimali sicela abantu baye kuoda kuma wholesale baye deliver ke ekhaya
abantu abaningi abanamsebenzi eZimbabwe njalo abalasizwa abalithola uhulumende ngakho ke unkosazana Isabel Ndlovu uthi yikho okwenza ahlangane labanye bakhe ukuthi bancedise abantu kobulawayo
baphila ngokuzisebenza estaradeni sebevalelekile siphakamile sabathengela impuphu namabasic things ezidingwa ngumuntu elokishini lasenyulope ngula, elokishini lasentumbani, elokishini lasenorth pumula, enkulumane south pumula, zifinyelele lezo zamba lezandla. Sibona ukuthi asisezi ukuma sithi siyenzela i-COVID-19 kuphela ngoba abadala labana bayaludinga usizo lwethu since kwelakithi kungala welfare.
Umdlali wenguqu waduma kakhulu esadlala iqembu leZimbabwe Sands leli lamaZulu kunye leZimbabwe National Team elama Warriors uMzondo Mgatsa laye uqoqane labanye bakhe adlala labo inguqu ukuthi bathengele abantu ukudla.
Mina labangani bami uEzra Mnyandoro lo Richard Choroma njengabantwana sakhulela eBulawayo sahlanganisa amakhanda safaka okuncane sincedwa langabangani lezihlobo ukuthi sizama ukuthengela abadala abemzilikazi esezwe ukuthi bayashoda ngokudla. Besithanda ukuthi angathi singakhava amanye ama-areas not just emzilikazi lapho esakhulela khona but the whole of Bulawayo.
Sokuzinyanga ezithile uhulumende weZimbabwe wethula iziqondiso zokwalela abantu ukuhambahamba bahlale ezindlini okwe-lockdown ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-coronavirus. Iningi livalelwa nje kodwa alilakudla. Ikwezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule Britane ziphumele imikhankaso yokuncedisa abaswelayo emakhaya lapho abadabuka khona. Ngimela isitudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile ukufakela abantu indawo lapho abangakha khona amanzi emizini ehlala abanengi eyiyo ebhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeleyo inyathelo lekhansili lokuzifakela indawo ezingaya kukha khona amanzi ezama water kiosk. Unkosikazi Pretty Sithole, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi licebo elihle elithathwa ngukhansili kodwa kubuya le migoqo.
Lokho okukhulunywa siyakuzwa njalo kulicebo elihle kakhulu. Kodwa sisuka sibe lembuzo engatholi impendulo ukuthi amanzi angkhona siwathola njani, siyawaphiwa kumbe siyawathenga. Kungaba le mpendulo khona phaya ukuthi kube kuhle kakhulu. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi maduzane nje kule mkhuhlane engasuka iqhamuke ngesimo esikhona ezindlini zethu. Njalo lezigugala zofanele zithole usizo nothi ukuthi kukhangelwe abantu abapheleleyo kuphela.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo, ukansila kaWard 17, uthi ama water kiosk afakelwa ukuthi abantu abangasatholi manzi babe lendlela yokuwathola.
Uqhubeka kunjalo ama water kiosk ethu ayabe elezimpompi ezihlukanisa ngamamitha amabili okuncedisa ukuthi abantu bazaneleza ukwenza i-social distancing sivikela umkhuhlane lo owe-COVID-19 osumemethekile umhlaba wonke. Siyazama ukuthi kuma-water kiosk lapho kuzabe sokulula ngoba kuyabe kungela mpompi eyodwa, zingaba zimbili kumbe zibe ntathu kumbe zibe zine ukuthi abantu babe bekhelela amanzi belibanga elithile bengathintani. Sizama ukuncedisa ukuthi sivikele abantu ukuminyana lokho bese kukhona kuma-water pause nxa ebuya beminyana.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Promise Nyathi yena uthi wesabela ukuba engxenye lawo manzi ayabe engahlanzekanga.
Uqhubeka kunjalo ama water kiosk ethu ayabe elezimpompi ezihlukanisa ngamamitha amabili okuncedisa ukuthi abantu bazaneleza ukwenza i-social distancing sivikela umkhuhlane lo owe-COVID-19 osumemethekile umhlaba wonke. Siyazama ukuthi kuma-water kiosk lapho kuzabe sokulula ngoba kuyabe kungela mpompi eyodwa, zingaba zimbili kumbe zibe ntathu kumbe zibe zine ukuthi abantu babe bekhelela amanzi belibanga elithile bengathintani. Sizama ukuncedisa ukuthi sivikele abantu ukuminyana lokho bese kukhona kuma-water pause nxa ebuya beminyana.
Imizamo yokukhuluma lekhansili yakoBulawayo yehlule ngoba bebephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele olivalelisayo, Muntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.